Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-9 Mhlolanja 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, isiphathamandla sebandla leZANU-PFCT umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani ayenxusa abantu ayelotshwe ukuthi uza kuba khona.
Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlanga, kodwa nje iproblemu yaba khona i-transport njalo yokuthwala abantu ababevela kwezinye indawo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hathi ngenye inkokheli. Kambe kungabe sitshoni lokhu?
Esikukholwayo ukuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alufana nonkosazana Dube engavunyelwa ukuthi abe lilungu.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa.
Kuye kwaba lemithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kumfana abantu bevalelini kungavunyelwa kuyangathi kuyakhanya ukuthi icansile lisenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa napha emsakazweni we-Studio 7. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani alumbuthano ayelotshwe ukuthi uza kuba khona. Abanye bathi lumbuthano oyenzelwe eChefunye Business Center eTsholotsho ngomgqibelo ube labantu abalutshwana kakhulu okubangele ukuthi umongameli Mnangagwa engayi. Kodwa umnumzana Gawule uthi uMnangagwa ubevele engelahlelo lokuya khonale.
Kwakuvele kubuya umseleli kamongameli uMohadi uyewayebuya. Kwakungabuya umongameli ngamanga la ukuthi wakubuya upresident. Kwakubuya uvice president. Kwakuyilayihleli ukuthi uvice president uyobuya. Kodwa abantu abantu bezikhulumele kwabo nje okwakungayiphiko. Engakutsho kande ukuthi mina ngisafinyelelanga uyafika khona. Yezi bami yemfeni angisuke ngathi akusanga ayafika emetrini ngale hamba ngemva. So kwazi ukuthi abantu bahamba nanxa nje kungayisho ukuthi abantu ukuthi kwakumele ukuthi kube labantu abavelela kumawadi wonke khona ngalezi gabeni kulwenhliza kulowo mhlangano wechefune nje wawuyirani eyayiza-adreswa ngu-vice president. Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlangano, kodwa nje iproblemu yaba khona i-transport njalo yokuthwala abantu ababevela kwezinye indawo besiya khona ngale emhlanganweni lowo. Yikho engikuzwayo.
Kodwa amabhakani esawabonayo ayelotshwe ukubana umongameli uyabe ekhona. Kwakuvele kuphanjanisiwe yini kumabhakane la?
Amabhakane lana uyazi nxa kusenziwa amarani la, amabhakane la uyafakanekisa umfanekiso kamongameli. Umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitsho labo regalia yethu umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitsho nxa kusenziwa irali umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Lanxa yena umongameli asoze ungasho ukuthi umongameli nguye ozabeza bakhona kulowo mhlangano. Umhlanganweni umongameli yilo Paulo Mhlangana yiyo okusetshenziswayo nxa ku-advertise amarali lento ezinjengazelezo.
Manje yena uzabuya yini eTsholotsho umongameli kunsukwana kumbe esisezelelezo ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-by-elections?
Kuvele kuhleliwe khonokho ukuthi umongameli afinyelele kuzozozi indawo lezi ukhetho lungakafiki ukuthi umongameli uzafika province zana lawo lapho kuzaba lama-by-elections.
Kodwa wena umkhankaso uhamba njani nxa ukhangelewe?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle kambe akathi ungalanto embi engiyibonayo, njalo kulokuthula, njalo umkhankaso lo uhamba kuhle kambe kade singakaboni nje okunye okuphazamisa imisebenzi yabanye. Ngibona nje bonke abantu abazikhathaselayo bazikhathasela nje bekhululekile kungela ungenakho kunye esikuzwayo kwezinye indawo.
Umnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezano PF.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Izandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabalandeli bebandla, hathi ngenye inkokheli. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wadiliza ingatsha zebandla lonke ezibalisa abasekeli bakhe umnumzana Watchman Ncube Tendayibiti loNkosazana Lynette Karen Gore. Lokhu bathi kwenzelwa ukuthi inkokheli yonke ngaphandle kwalo uChamisa ikhethwe ngabantu. Bathi njalo lokhu kuzakwenza ukuthi inkokheli ibe ngedodo. UNkosazana Thokozani Khuphe obe wafanisela ukuthi ufuna ukusebenzelana lebandla le-CCC engakhethwa na ngabalandeli baleli bandla. Isizwe ingxoxo esiqhube losakhulayo waleli bandla umnumzana Decent Collins Bajila.
Okokuqala yikuthi ama-individual votes lapho usithi kuvota umuntu munye ngamunye, i-opposition iyala ilokhu ikhula, njalo le-ruling party layo iyakhula nxa sikhangele ukuthiwa ngama-individual votes. Kodwa sisuka sibe le-problem ma sesikhangela i-percent ukuthi nxa siqhathanisa ukuthi ubani ukhula okungakanani ukhule ngesibanga esingakanani nxa simqhathanisa lo munye. Yikho khona lapho esile problem khona. Kodwa hhayi abantu baqhubeka inani labo likhula kanjalo. Inani eliyala lilokhu lisehla lisiya phambili ngelabantu abangaphandle kwengingakuthi yi-big two. Abangaphandle kwe-big two inamba yakhona iyala ilokhu isehla. Kuma-opposition, ku-opposition enkulu le-ruling party inamba zilokhu zikhwela. Kodwa ruling party ikhanya sengathi ikhula ikhule masinyane ikakhulu ngo-2018 ukwedlula i-opposition.
Kungabe kubangelwa ikungabambani na kwamabandla aphikisayo?
Ukungabambani kwamabandla aphikisayo kungenye zezinto ezibangela khona lokho ukuthi silabanye abantu abasekela amabandla aphikisayo abasuka benakani ukuthi ungangcono bengayi beyavota nxa kuyukuthi akubanjanwanga. Ngezinye zezizathu ezenza ukuthi inani liqhubeke lingathi isivange likhula ngaso asikho as fast as i-ruling party ekhula ngayo laloba nje sikhula. Ukungabambani ngokunye kwalezo nto esingathi sidala ukuthi inani libe lapho elikhona.
Kodwa nxa sikhangela abantu abaya embuthanweni webandla lenu, kungani sebesiba baningi kumbe balokhu befana leminyaka edluleyo na?
Kuliqiniso selokhu kuqale indaba yokuthi upresident esibaye khathesi uNelson Jamisa asukume le ndlela ayenza ngayo esethekelela izigaba, esethekelela iziqinti, ekhulumisana labantu kwezinye izikhathi bengekho emhlanganweni ehleliweyo ukuthi uyavela nje akhulumisane labantu adlule. Lokhu sokudale ukuthi abantu basukume ngobuningi, bazizwe belohlonzi, bazizwe bejabulela kakhulu ukusukuma baye embuthanweni wethu, bayehlanganyela lemhlanganiso yethu okwedlula lokho esasike sakubona ngaphambilini. Indlela ubaba uChamisa ayenza ngayo ikwabithisa abantu abaningi, njalo indlela akhuluma ngayo yenza ukuthi labantu abanye ababekade bengasukumanga baqale ukusukuma khathesi.
Manje nxa sikhangela udaba lukaNkosazana Thokozani Khuphe okuthiwa khona abantu bathi abafuni ukuthi abuye ebandleni, kodwa ke kukhanya inombolo wayelazo i-45,000 ukuthi engabuya lazo kungawenza umehluko na?
Akwaziwa ukuthi inozala nkomoni. Okuqakathekileyo yikuthi upresident uChamisa uthi yena lapha sisungula uhambo olutsha, inzondo lentandano ebekade silayo ngamuva ayingeni ehambeni olutsha esawuhamba ngalo. Bangabe bekhona abanye abathi bayamthanda uNkosazana Khuphe ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha, bengabe bekhona abanye abathi abamthandi ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi upresident uthi iqualification yokuthi umuntu abe phakathi kwalolu hambo yikuthi abe yi-citizen yaleli lizwe. Kusase kuningi esithi nasi sikhangele sithi kusazolungiswa mayelana ngohambo lolu esingena kile. Esikukholwayo yikuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu aluvana unkosazana Gupe engavunyelwa ukuthi abe lilungu. Akhona njalo abanye abazajabula kakhulu ukuthi abantu esebebambene nga unkosazana Gupe esebelilunga. Esiza kubona sesisiyafika okhethweni yikuthi abaningi yibaphi abacashulwa ngunkosazana Gupe kumbe abathabela ukubambana kwabantu. Kodwa indaba yokuthi abantu kababambane, abantu kabayekele inzondo akade benayo singakafiki lapho esesifona khathesi, abantu kabayekele ukulwa ngezikhundla, kodwa bekhangele ukuthi lapha siwakha kakutsha. UPresident useyibeke yacaca kunye lezikhulumeli zebandla ziyibeka icace lapho ezikhuluma khona. So sikhangele ukuthi indaba kankosazana Gupe izabanjwa, isiketho sayo sizasibona ekuqineni. Kodwa kwakathesi sonke esingekho ebukhokhelini ngingathi asazi ukuthi yozala nkomo.
Umnumzana Decent Collins Magina ngosakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi kulabantu ababanjwe imikhuhlane etshiyeneyo ecansini abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,752 ngomnyaka ophelileyo edolobheni lakoBulawayo. Leli dolobho lithiwa yilo elikhokhelayo elizweni jikelele ngegciwane le-HIV. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mokwele.
Siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi, inhlanganiso iyakhula. Asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo asinko abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababalamaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaza liyakhwela koBulawayo, ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu lezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathophe ucansi oluvikelekileyo zibe khona, nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo. Imfundiso yankhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi, kumele sibophe ziqine.
Kuyini okungakubangela lokhu ukuthi kube le nani elingaka?
Okokuqala, kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelene kungavunyelwa ukuya ngaphi, siyakhanya ukuthi icansi ile lisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile, kutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisiza linani labantu abale emkhuhlane ethindwana ngokwecansini layo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethindwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa ukuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganeno?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe, sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini, lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqhetsha bonke abantu ethawni, besiba lesikhathi lapho ongavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evaliwe, kodwa kathesi sesibabona sebebuyele emsebenzini. Sibile hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Umnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu lwe-internet ele-Newshawk lithi inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition isilobele umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera incwadi ikhalaza ngomumo welizwe leZimbabwe ethi awumanga kahle. Umnumzana Lazarus Chakwera umongameli wele Malawi nguye umgcinisihlalo we-SADC. Umsakazo we-ZBC uthi ugatsha lwezomkhathi soluqalile njalo ukuhlanyela amayezi ngendizamchina ukukhangelelwe ukuthuthukisa amathuba okuthi izulu line ngoba sokome kakhulu elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 litshona njani abantu bakithi, tshona njani basakaza abahle labalaleli abahle. Nami ngidlulisa ukuphawula kodaba lo lesiluzwayo lokuthi kuhlaselwe emzini katenta iPT Harare. Sithi kuyacaca bafowethu ukuthi impela iZimbabwe ukuziphuma ezandleni zezando kusiyabe siphelelwa ngabantu abaningi, kuzabe kufe abantu abaningi sure. And uma uyabheka iSouthern Africa iyayimbambatha indaba yezandu, iyayimbambatha vele abakhulumi la ngayo nje babona njengale nto engekho ngoba iZandu PF abantu asayifuni, sesifed up ngeZandu PF kodwa abantu sebefela khona ukuthi yini indaba bengasayifuni. UNkulunkulu kangenelele, even noma ubabela nje abakhomenti khona apho Studio 7 kusobala laba bezalo sebesazi vele ukuthi abasafuneki, abakhuzane nje abantu bezalo ukuthi asiyekeleli ukulala abantu beyekele umbuso babusile 40 years bayihluleka. Kodwa sesibona laba video lapha ababhizi balukisa imigwaqo begqoka impahla zezalo, kwake kwayenzakala kuliphi lizwe ukuthi abantu abasebenza kumasipala babalukisa imigwaqo basebenza begqoka imfanekiso yeqembu, hayi bahlulekile bafowethu. Njengababele ecelele beyekele ukubulala abantu benikeza ufana uJahangi uchabisa kangena ufana, sizabe sibone mhlawumbe
yaza ngcono. Yabona, sanibonani lonke ku Studio 7 okhulumayo uMike Sibanda ovela eNyamendo enwinyelela lonke bahlakazi. Kodwa mina ngikubona kuqondile ukuthi abantu bakithi asifake nabantu bakithi esindebeleni, labo benge uChamisa ukhanya ulambele umhlali isitulo kakhulu. So asomuntu ongaretire and ngiyambona ukuthi umncane kangakanani, naye ngabusa ehlale njengomgabe uJuda Zimbabwe kabe kumoshakele ukwedlula kusaphethe umgabe. Ukuthi sifake abaholi abakhulileyo njengabosibanilizwe kungcono, asozahamba isikhathi eside and lendlela ophawula ngayo izwisisa umhlaba wonke. That's why ndibona nje bonke sebelandela ifaka isikhiphe eziyelo. Kutsho ukuthi ukufaka bonke isikhiphe eziyelo bazwisisa into ekhulunywa ngosibangilizwe, because ama-colors maningi ababagobhe enye ikhala. Mina ngumlandeli wezapho vele, but asike ngisifake indebele ngisifake omunye umhlobo ongasoshona, kumbe umkhalanga kumbe umchangana kumbe umtonga. Please forget about amashona kuphela. Lizandela amashona kuphela. Uthi sizwe silomlando kuhistory ngamaNdebele. So asibafakeni njengomlando wabo. Kodwa sizwe bethatha isikhathi eside bazotshintshana. Tshintshana hayi lokho esikubona ishona liyabusa 40 years esikhondile ngayo. Isixolele bakithi asibabandlululi. Bazibandlulula ngokwenza kwabo kubi.
Sanibonani eStudio 7, nivuka njani nabalaleli? EStudio 7 ngicela ukuthi udlulise umlayezelo wami lo kubantu abasupport uChamisa ukuthi hayi badlala ngesikhathi. Lonke elisupporta iTRCC lidlala amadobhe. Akula zano engavuma ukukhokhelwa ukuthi izwe likhokhelwe nguChamisa. Izano ingavuma ukuthi izwe alikhokhelwe ngusibangelizwe mhlawumbe nakhona, kodwa kungaba nzimanyana, kodwa ingavuma kusibangelizwe izaphu dani uChamisa iTRCC. Yazi abantu abasupport uChamisa kahle basadlala kahle kuseborele. Akula noma yena engawina kodwa ngeke bavume izano, ngeke izivume ukuthi uChamisa uwinile. So abasupport uChamisa, hey, lisadlala madoda, labo sisi, labo mama, labo gogo, lisadlala umdlalo lingawazi lokuthi uzophela nini. Supporta nini mhlawumbe izaphu kubantu bakithi esindebeleni uma lifuna ilizwe. Mina ngizoqala ukuthi ngiqala ukuvota mhlazana umqondisi wangena ekhethweni, ikho lapho engizoqala khona ukungena ngiyovota, ngivotela umqondisi. Namanje uma kungayenzeka mhlawumbe ngiye ekhaya ngingavotela izaphu, but umqondisi engangena nje ekhethweni ngizovotela yena. Alinelisathi triple C chamisa jete jete, alisemdlalweni engingakwazi nokuthi lizowina nini. Alingeke ngiyabheja akula chamisa ongawina noma engawina, but izano izoyala. So akula lutho vele lilwenzayo kona ngapha ku-triple C. Fumani ku-triple C lo kwamatobhe lawo.
Salibonani, salibonani, salibonani P7 njani? Hayi mina ngiyabingela ngegama lenkosi kwalotholubi uPaulayo nje ukuthi hayi bantu, ngiyakuzwa konke lokhu siyakhuluma, siyakubamba lapha, sibambe lapha, sibambe lapha, but injongo esilayo sikhulumene ukuthi bantu ake sikhiphe nezano kuqala. Singakhiphe izano kuqala kutho ukuthi ngiyathemba ukuthi into yonke ezingabe zama ukuyilungisa zizayilunga. Izano yesivima into yonke esifuna ukuthi siyilungise. Izano
labona linjani? Labona ukuba sikhuluma sisimazwe nabanye amazwe nalo lapha khona labantu ilizwe labo lapha abahlezi khona balivotela bazowinela sibe siyavivwa yithi mazwe nabazivotelayo lathi asambeni sevote ezweni lakithi sizivotele sonke nini kungabe loyodosala phandle lokuthi abantu kabayivota akuyevota akuyevota akuyezeso ikhothe phandle sambe nini siyevota sonke ni sizilingisele thina. Abona, kuya vota bani, ivotela bani, votela wena, hamba uzivotela lawo. Hamba uzivotela lawo uzilungisele lapho khona. Nxa uwini kwini, nxa uzilungisele kodwa uvotile, kungcono.
Ngibingelele emsakazweni Studio 7, ngibonge nje leli thuba lokulithola ukuthi nami ngeke ngiphonse itshe esivivaneni. Nami nje ngibe nezwi engiliphakela umphakathi wakithi njengesizwe okhulumayo ngudiliza Hlongwane, ngila eJohannesburg. Ngikhuluma maqondana nje naye nezizalwane zeZimbabwe jikelele, bonke abasekhaya nje ngokwepolitiki. Ukuthi kanti kungani bengafundi abantu bakithi ukuthi ukuthanda ipolitiki ngokuya kumarali nokuya emibuthaneni bakubona kubalulekile okudlula ukuthi umuntu aziyele mathupha nje ayobhalisela ukuvota abeseyongena ebhokisini eyedwa avota afake ku-ex wakhe la athanda khona. Kungani bethanda ukuyaxokozela kumarali lapho kunemicimbi nokubona kuphela kuma-TV? Lokhu akubaletheli lutho ngoba ekugcineni bayabulawa, bayalimala, akuboshwa muntu, kuluza bona, kulimala bona. So imfuzo wokuya emaralini kahle kahle bakubona uyini? Kungani ipolitiki yakho nabengayifundi behlala minyaka yonke bagcwala kumarali kube neziphithiphithi, bathelwe ngama-tear gas, badutshulwe ngezinhlamvu, basasazele ngezinja, kodwa yilokho abakuthanda ukuya khona khona kakhulu. Kanti umahluko ekugcineni kabawuboni. Abajwayele ukuthi umuntu ayobhalisela ukuvota, athi nje mhla wosuku lokuvota aye ebhokisini lakhe ayokhetha lokho akufunayo. Emaralini kwaba yini? Yilapho abacabanga ukuthi indlala phela khona yini ukuthi baholele ukudla njengenkukhu. Yilaba abacabanga khona ukuthi kuyophithizelwa nje baphiwe namaduku lawo nensaru lezo bese betholana emva kwalokho. Ake sikhule siyisizwe, sitshintshe ukwenza, sitshintshe umqondo, sitshintshe ukucabanga, sitshintshe ukunyathela. Oyohlala njalo nje ulinyazwa into eyodwa uwumuntu, kanti ukhube kanjani ngento eyodwa ungafundi ungumuntu. Ake siphaphame siyisizwe nje seZimbabwe sonke jikelele. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli nabasakazi beStudio 7. Ufele iqiniso lo okhulumayo ijabiwa egane khuluma seJohannesburg. Balaleli nani basakazi beStudio 7, kunendaba kamakhuphe eyamanje eyokuthi engcono ama-opposition party abambane ukuze akhiphe izana. Yebo, siyayibona indaba kamamukhuphe mayesho kanjalo ukuthi ama-opposition babambane ukuze akhiphe izana. Kodwa kuzoba nemibuzo eyinye yokuthi kanti umamukhuphe eze exosha abe-MDC Alliance, ama-councillors e-MDC Alliance lawa abasepharlamente ebe-MDC Alliance, wayethi kuyogcina kanjani ngani? Kodwa ke leso oshoyo, lokho kusho umama ukhuphe, kuyiqinisa elihle, kuyinto enhle impela ukuthi makubanjwa nokukhiphe izano, ngoba izano ngempela ngempela iZimbabwe there are few abantu manje abafuna ukuthi izano ingabe lonke ibambelele lapho esihlalweni, ngoba izano ibisele iZimbabwe emuva. Singabantu beZimbabwe manje sigcwele amazwe wonke, sixoshwa kuwo wonke amazwe eZimbabwe, wonke amazwe nje asixosha, safuneka Europe, Asia, Africa khona lana umakhe abamakhelwane bethu bayasixosha. Konke sikhulunywa nje Zimbabwe, 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 Zimbabwe ngendaba yezano, singaphandle nje singaphandle ngendaba zezano. Ngempela ngabe kuthiwa na yebo lokho mama ukhuphe mangabe eqinisile. Kwenzeke kanjalo ukukhishwe le izano ngoba izano isincindezele ngempela, isibulele ngempela ukuthi bona bashumayela ivangeli lokuthi hey bona bangabantu bokuthula, kodwa ukuthula kwakhona thina asikuboni, sikubona ukuncindezela nje okudlulile okusabisa okubuhlungu futhi. Ngempela akubanjwane impela ukukhishwe lezano eloku noma kuyiphi party engabuza abandla, kodwa ngaphandle kwezano, ngaphandle kwezano abantu bezibabhe abaningi bazovumelana nami ukuthi izano sesifed up ngayo, mayisuke mayihambe, asisayifuni noma ihamba ishone noma ingaze ihambe iyophela. Izano I don't think ukuthi kunomuntu ongayikhumbula. Ma izano ingaphuma lapha esihlalweni, ngiyakutshela abantu bezibabhe, ngiyakutshela bonke babuyele ekhaya, bonke izizwe lelo uyovuka ngenye indlela. Into ebambile lapho isikhonkwane esibi, isikhonkwane sabadakati yiyo izano.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke. Sibo inkulumo kamama uThokozane Khuphi, siphinde siyisapote futhi ngenxa yokuthi liqiniso kakhulukazi. Omunye ofana lami ngisuke kudala ngisapoti MDC sahlanye ngisakhokhela ubaba uShangirai. So kwamanje bengasakwazi ukuthi yiphi bandla okumele ngisapoti, yiphi bandla okumele ngingasapoti. Ngenxa yokuthi bendihleli phansi ngizama ukuhluza ngidingisisa ukuthi kuvele khona nkwalo kumele ngilandeleliphi. So ngenxa yokuthi bona mase besilo thina lathi sizagcina singasaqedisisi, kodwa ukuhambana kwabo langokuhlangana kwabo kuyasenza ukuthi sibe lamandla okuthi sinqobe kumbe sikhuphe izani uphila. Siyabonga.
Siyabonani basakazi bakaStudio 7 abalaleli. Mina igama lami nguhlanhla, ngizalwa esigodini le ezini. Ya, bengicela ukubonisa abantu bakithi ukuthi abafuna uChamisa ufuna ngabe bayamlandela le bayavotela khona le bahlale khona. Thina simfuna uChamisa emathebelele ngoba lokhu wangenazi kaze samuzwa ethinta into eyinkinga kithi vele, ngoba senkingeni ekwesikhathi eside kakhulu. Since 1980 akaze sayithola inkululeko, akaze sakuthola ukuphumula, akaze samuzwa yena ekukhampeneni kwakhe ethinta lokhu. So ngamanye amazwi kusho ukuthi abantu laba andaba bafuna ukuthi basifake enkingeni futhi. So into ebengicela mina ukuthi abantu bakithi bakunazelele lokhu ukuthi bangasidonseli amanzi besingenisela amanzi endlini sivele siphakathi kwenkinga yethu. Ngizela kusibangilizwe, usibangilizwe lo thunyiwe. Abantu bakithi kumele bekunazelele lokhu ukuthi usibangilizwe uthunyiwe. Thunyiwe usibangilizwe kuzophazamisa inhlelo zabantu bemathebeleleni ngoba sebebona ukuthi babona ukuthi isimo asikho sihle, sebeqala ukuvuka manje abantu emaqandeni. So kuthunyiwe usibangilizwe ukuthi azophazamisa. Zena kumele bemnanzelele ngoba unkomo wazama la wazama khona wahluleka naye ngoba wayesefuna ukubusa ilizwe amazwe amabili. Kuba ngabe wamele mathebeleleni yakhe ngabe kungcono naye usibangilizwe manje sefuna ukusidonsela inkinga futhi. So abantu kumele benanzelele beze umuntu bayikhuluma ukuthi umuntu lo inhloso yakhe yini mayethi ufuna ukumela abantu njengomqondisi. Umqondisi uyabeka mpela kucace ukuthi kumele kwenzakaleni emathebeleleni, kumele kukhululwa abantu emathebeleleni, abantu bethole inkululeko. Sesisazalwayo thina ngikhuluma njengami ngaze ngaba sengizengaka, so angizange ngakuthola ukuphumula, angizange ngayithola inkululeko, kodwa bengibona abanye besidla kamnandi thina sihlupheka. So kumele sizame ukuthi sizilungiselele emathebeleleni nje, singafuni ukuthi siyedose oChamisa sithi bazosilungisela. Ngeke balunge labo ngisele mathebeleleni. Chamisa angeke beze belunge impela. Abantu kumele sinanzelele ukuthi sifunane emhlabeni. Ngoba ngicabanga ukuthi uChamisa ngakhona ukuthi asilungisele ngoba ngaze ngimuze ithinta into eyinkinga kithi. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu balaleli bethu. Welisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, elimelika lithi umongameli Vladimir Putin wakwele Russia wayecabanga ukuthi uzangena kwele Ukraine santando ngesiphangiphangi, engazi ukuthi izizalwane zalelo lizwe zizimisele ukuzivikela lokuvikela ilizwe lazo. Ngeviki edluleyo umongameli Joe Biden esethula amazwi akhe omumo wesizwe, i-State of the Nation Address,
wathi ukuhlasela ele Ukraine ukwenziwa ngele Russia kwamanyanisa amazwe amaningi awomhlaba. Kunje ele Russia selibhomba indawana zonke kungakhathalekile lokuthi kuhlala abantu makhaza kumbe amabutho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF sithi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hatshi ngenye inkokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.